Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 31 kuNcwabakazi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje. Uchatunga Mgabe indodana kaMoye uRobert Mgabe ubotshiwe ngamapholisa eBait Bridge esethisa icala lokutshaya ipholisa kuRoadblock. Ukubulawa komunye umhlali weKariba yindlovu sokuveze njalo ukufuthelana okuqhubekayo phakathi kwabantu lenyamazana zasendle endaweni zelizwe ezithiyeneyo. Izakhamizi zakondolwane Plumtree eziyisithupha zibotshelwa ukubulala owesilisa zimetheza icala lokweba imbuzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uchatunga Pelamine Mgabe indodana kaMoyi owayengumongameli uRobert Mgabe ubotshiwe ngamapholisa eBait Bridge namuhla esethesa icala lokutshaya ipholisa kuRoadblock. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ukufakazile lokhu kungxoxo ayenze leStudio 7 wethembisa ukwethula imininingane egcweleyo ngokuya kwesikhathi. Kodwa iphephandaba leNewsday libika ukuba uChatunga ukhuphe ingqamu yohlobo leOkapi efuna ukugwaza ipholisa leli wasebanjwa ngamanye amapholisa okwakhathesi uvalelwe enkambeni yamapholisa eBait Bridge.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafube mbula,
lamlela ndwandwe.
Ukubulawa komunye umhlali weKariba yindlovu ngolwesithathu sokuveze njalo ukufuthelana okuqhubekayo phakathi kwabantu lenyamazana zasendle endaweni zelizwe ezithiyeneyo, kubika uNokuthaba Dlamini.
Ngokubika kwamapholisa enkambeni yenyamunga eKariba, umufi umnumzana Scotch Gawa uhlaselwe yindlovu evela etshwaleni emadabukakusa. Isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority, ZimParks, umnumzana Tinashe Farawo uthi balusizi kakhulu ngalokhu, njalo uthi uZulu kumele achiyane lokuhamba ebusuku.
It's another sad incident that we have recorded.
Indlovu ibulele owesilisa eKariba. Lesi sehlakalo ngesinye sezehlakalo esilusizi ngazo. Kodwa sikhuthaza uZulu ukuba angahamba-hambi ebusuku.
Izehlakalo ezinje seziyinsakavuleka ezabelweni eziningi ezigoqela eManicaland, Mashonaland West, Maswingo laseMathebeleland North, ikakhulu ezigabeni eziduzane lalapho okugcinelwa khona inyamazana lezi ama-game parks. EMathebeleland North udubo lolu lubhahe kakhulu ezigabeni ezifana leVictoria Falls, eBinga laseWange, lapho abantu abakhala khona ngokuthi uhulumende ukhanya eqakathekisa inyamazana ukwedlula bona. Abaholi bezigaba ezincelezelane leWange National Park, Forestry Area leZambezi National Park bathi ukuhlaselwa kwabantu zenyamazana lezi sekuyiyo inkulumo yokuvukisana. Ukansela kaWard 3 umnumzana Given Moyo uthi indlala yalonyaka yenza udubo lolu lundlondlobale ngoba inyamazana sezisondela kakhulu ebantwini zidinga ukudla. Uthi izilwane zona sezizingela libalele ezibayeni zezakhamizi kanye lasemadlelweni.
Abantu bafake kuyangeni izinyamazana, izilwane. Isilwane sifika sithatha inkomo, sithatha imbuzi, sithatha amadonki. La kumuntu adingathembela khona adle.
Umsakazo weStudio 7 uxoxe loCounselor Moyo esendlovu bus stop turnoff eWange, lapho izakhamizi esezathutha khona zibalekela ukuhlaselwa zinyamazana. izakhamizi zewange seziqinise umkhankaso wokuthi uhulumende kumele apasise ukuguqulwa komthetho we-Parks and Wildlife Management Amendment Bill ukuze kubhadalwe imideni yabantu abayabe bebulawe zinyamazana, abadlelwa izifuyo lezilimo kanye nalabo ababe belinyazwe zinyamazana lezi. Unkosikazi Hlengi weSibanda uthi kuyabahlukumeza ukuthi lanxa bengaze behlelwe ngomonakalo kabakhalelwa njalo kabahlawulwa.
Inkomo zena lezi esilazo ziphinde zidliwe futhi yizilwane, sesihlala singabantu nje sihleziyo khonapha komvuto esidingaswele ukuthi kanti manje siyenze njani.
Unkosikazi Shailene Mathe ongaphansi kwenduna uShana yena uthi lezi ngadini yimpi phakathi kwabantu lenyamazana.
Ingadi yangkhona kumele ulinde ukuthi uze uthole khona okokuncane, manxa ungasalindanga vele indwangu ziyaceda.
Udaba lokuguqulwa komthetho we-Parks and Wildlife Management Amendment Bill solwethulwa edale lephalamende lwabuya njalo lwasabalaliswa kuZulu ukuze afake imibono yakhe. Abantu abaningi bathi labo ababe behlanganela lolu dubo kumele behlawulwe. Ungapasiswa lomthetho uzakwenza njalo ukuba izakhamizi zithole inzuzo kwezendle, kuthi labo abalimeleyo bahlawulelwe nguhulumende ezibhedlela. Nyakenye ugatsha lwezimparks luthi inyamazana zeganga zibulale abantu abangamachumi amahlanu 50 njalo iningi libulawa zindlovu lengwenya. Ngimele iStudio 7 ngisewange komvuthu ngingonokuthi abadlamini.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho le-Israel libika ukuthi libulale amaPalestina amabili abelungiselela ukubhomba e-West Bank ngesikhathi ibutho leli lingena kulindawo. Iqembu leHamas labangela ukuqala kwalimpi ngokuhlasela e-Israel nyakenye lethule umbiko lisithi ibutho labo lihlasele amabutho e-Israel asanda kungena endaweni esezansi ye-West Bank. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-AFP. Abebutho le-Ukraine bathi bawise ama-drone ebutho le-Russia angamachumi amabili lane 24 phakathi kwangamachumi amahlanu lambili 52 athunyelwe ezigabeni ezisithiyangalombili zakulelo lizwe. Bathi akulamuntu olimeleyo njalo akubanga lo monakalo omkhulu. Lokhu kubikwe ngabezindaba abe-Reuters. Amazwi alandelayo aveza imibono kahulumende weMelika.
Umthethwandaba ophakemeyo oweVenezuela oweSupreme Tribunal of Justice usunqume ukuthi ngempela umongameli Nicolas Maduro walelo lizwe wanqoba kukhetho oluqhutshwe ngenyanga edluleyo kulelo lizwe lapho ayincintisana lomnumzana Edmundo Gonzalez. Isinqumo lesi asithembeki njalo asilasisindo. Singakhangela ubufakazi obuningi obukhomba ukuthi umnumzana Gonzalez nguye owathola amavoti amaningi mhlaka 28 ngoNtulikazi, ukutsho umsekeli wesikhulumeli sikahulumende weMelika umnumzana Vedant Patel embikweni olotshiweyo. Amaphetshana aboniswa liqembu eliqoqa imikhankaso kamnumzana Gonzalez asenkundleni zebulenjini atshengisa ukuthi umongameli Maduro wanqotshwa ngokuphindwe kabili kumbe kanye. Phezu kwalokho, ohulumende bamazwe asemhlubulweni we-Latin America alichumi bathi abavumi isinqumo somthethwandaba weVenezuela esokuthi umongameli Maduro uthi nguye owanqoba kukhetho ukuthi aphindele ayebusa. Umongameli Gabriel Boric owelizwe leChile uthi angithandabuzi ukuthi ukhetho lolu luntshontshiwe. Okuveziweyo emphakathini ngalolu daba njalo kwahlolisiswa kuveza ukuthi abalelungelo lokuvota eVenezuela bakhetha umnumzana Gonzalez ukuthi abakhokhele. Intando yabantu beVenezuela kufanele ihlonitshwe, kukhuthaza umnumzana Patel. Okwamanje sokuyisikhathi sokuthi amabandla ezombusazwe eVenezuela aqalise ukuxoxisana ngenhlonipho, konke kuqhutshwe kulandela umthetho wezokhetho kulelo lizwe nezifiso zabantu beVenezuela. Isiphathamandla somanyano we-European Union umnumzana Jose Borrell uthi amazwe angamachumi amabili lasikhombisa wasoze ananzelele umongameli Maduro njengomuntu okhethiweyo engabonanga impumela yokhetho ehloliweyo. imizamo esaqhubeka eyokuthi uMongameli Maduro aqilibezele ngokuthi wanqoba kukhetho izamemethekisa ingxabangxoza evele ikhona. Ngempela uMnumzana Gonzales wacatsha ngemva kokhetho luka-28 ngenyanga edluleyo, abezomvikela baze baqaqele abantu abedlula inkulungwane ezimbili ababetshengisela laba mabandla aphikisayo ababesola impumela yokhetho. Umholi webandla eliphikisayo unkosazana Maria Corina Machado nguye owakhetha uMnumzana Gonzales ukuthi ancintise, yena eseyalelwe ukwenza njalo la esowayecatsha. Ilizwe leMelika lamanye amazwe omhlaba lizaqhubeka lixhasa abantu beVenezuela ngoba amalungelo abo edelelwe kusukela ngenyanga edluleyo mhlaka-28. Njengokugcizelela kwaMnumzana Patel, sizimisele ukusekela uhlelo olugoqela wonke umuntu olukhokhelwa yilizwe leVenezuela ukuthi sibuyisele intando yabantu.
Le yimibono kahulumende weMelika.
Abadala bathi ithukelwa ebandla. Nanti thiwa mahlabezulu kuhlelo Live Talk. Maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu. Sihlaziya kwenzakala elizwe lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethu zezombusazwe, ezomnotho, ezobulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Ngolwesibili silani kenje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga Let Us Connect and Network, kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu ke,
kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani?
Sicela kweziphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyihluzeni Bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMavelas Mhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulebjo ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 Voice of America. Sisakaza kuradio, kuFacebook nakuwebhethi yethu ethi www.voandebele.com.
Okwamanje ke ngitedele osithandekile Mhlanga kancane esipha eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami usithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa nonkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asizweni ukuthi usiphatheleni.
Njengathi omama bamabhizinisi sine-challenge enkulu kakhulu ukuthi siyavuka ekuseni sihambe emsikeni yethu kungela magetsi, sithiye labantwana bengela lutho kokuthi kupheke. Kade sivinile nkuni phela sizitholi, sokumele siphile ngegasi. Igasi layo iyadura, i-very sensitive, ayifuna ukuchiyelwa abantwana. Sokumele wena ube khona, kugcina kusi-affecta njengabomama. Omama balemisebenzi yabo abayenzayo, sivuke kuseni sizama ukuthi sichiye sibhekile kumbini lokunye sikuthengisayo kuyafuna amagetsi. Amagetsi ahambelana lamanzi, lapho i-challenge ukuthi sigcina singayanga le misebenzini sesimelela amanzi ezibhoraneni. Kumelela kathi sezibhorane kuthiwa zilamanzi, so sokulokungamachibo okugejwayo and amanzi lawo kakho sefu ngoba ngokungamachibo esingakwaziyo ukuthi amanzi angikhona abevelela ngaphi kokuthi amanye agcine sengamasuwa. Even lakumabhizinisi ethu sokusehla kakhulu ngoba isikhathi sokuthi siyothengisa ncane. Ngokuthengisa vele uzolezi-stress ucabanga ngekhaya ukuthi ngithiye kunjani. Even le msikeni yethu i-health isisichaya ngoba silala manzi ukuthi ukhanye ugezisa izithelo zakho okunjengama-epulu okunjengekhona lokho okudliwa khonapho khonapho. So hhayi, kunzima kakhulu.
Inhlanganiso yakho iqhuba imihlangano yama-consultative meetings. Ungasichasisela ukuthi kahle kahle ngeyani njalo izaphathisa njani?
Siyananzelela ukuthi i-City Council isivule i-department yethu yama-small SMEs.
awethu
ekhanselini sasiba lalokho ukuthi siyabagcisa kungxenye bethi sisebenza under e-housing communities kwesinye isikhathi bethi siku-licensing kwesinye isikhathi besingakwazi ukuthi singaphi at the end of the day imali yethu ibisigcina isiphongoba miseleni yasingazakali ukuthi ifakwa nga so besisenza ama-consultative meeting ukubuza ukuthi vele lisebenzelana njani le-council le-harassment sikhangela lama-bylaws ethu silama-partners ethu i-FES esincedisayo ukuthi siconsulte lalo kade silama-town hall meetings athi esiwayenzayo ukuthi sizame ukuthi siformulate i-policy eyiyeza sincedisa ukuthi sisebenze kahle le-council le-ofisi yethu entsha sihamba ngama-ward ngama-ward sinanzelela ukuthi ama-ward anenhlupho ezijiyeneyo besilo ward 1 ogcwele ngenhlupho eziningi ama flea markets ezikhangela lama converted flats lama converted buildings asetshintshiwe aba ngokwezi small stolo so okuphumileyo kakhulu ukuthi ama policies sekahle ephume sobala ukuthi ama rent angkhona hamba njani babhadala njani babhadala kubani lakhona lokuthi imali zethu sizibhadala ama license is it cancel going to plow back abantwini bona laba bangama informal sector ukuzothi nabo develop indawo zabo kwaphuma lakhona lokuthi gona the days ukuthi bedotshelwe kuphela imizila sebefuna izindawo ezifriendly free ezokuthi all weather patterns ukuthi nxa izulu lisina ngiyayisaba ukuchaya ngoba cha phansi kuzakhukhula yilokhu zezulu ngiyayisaba umoya ukuthi uzathatha so ngezinye izinto ade sikhuluma ngazo ezi-affecta especially omama ngoba sinanzelela ukuthi omama they are almost 75% of the tali lokhu zeni abaku-informal sector kukhanya vele ipolisi kabayazi ngoba kade belokhu bekhala bethe sazi ikhansili ukuthi izasenzelani sathi sabakubonisa ukuthi hhayi ikhansili yenza linele ukufunayo ikhansili lama-ofisi avulekileyo ngoba bayesaba ukukhuluma bamelele nje ukuthi ikhansili iyenze ekufunayo then bona sebelandele but sithena gona the days ikhansili lathi sisebenzelana kanye layo sihlangane halfway okuzothi at the end of the day sithole food on the table la ikhansili ithole irevenue ezancedisa uzulu ezancedise lelizwe lethu lezimbabwe nyabona
leyo bekwingxoxo lo nkosazana Debra Mokasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu sithandekile Mhlanga siye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba esiluphiwa nguNtungameli Nkomo.
Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba lashona lendaba. Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba lashona lendaba.
Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namuhla sikondolwane ePlumtree lapho okuboshe khona izakhamizi eziyisithupha ngecala lokubulala owesilisa ebezimethesa umlando wokuntshontsha imbuzi kamakhelwane. Abasolwa baboshwe ngamapholisa akomadlambuzi. Sixoxele linye lawo lachasisa kabanzi.
Lo umuthi ngathi wahamba esiwayeni omunye umadalikala ebusuku wahamba wayethatha imbuzi amadalikala phakathi kwalaba umadalikala okhala wakhona then wathi esethethe imbuzi wahamba wayehlizi imbuzi leyana egayeni wahamba la emzini wakhe so lo umadalikala oqala wathi esidinga imbuzi yakhe wayitshela imbuzi yakhe wazitshelwa ngomunye ukuthi hhayi akhe ngabona umufi lo ehlinza imbuzi enjekanjekanjekanje yena wazomlando wahamba wayatshekisa abanye abangane wakhe bayathola khona okwahlinzela khona imbuzi abalonda igazi lalithonda ngendlela lase laqonda emzini womufi wathi esika emzini womufi athena ingekho umufi kodwa kwakulo mama wakhe nguye watshela ukuthi umufi ungazi bamlanda futhi khona le kumakhelwane babuya layo umufi ayalanga ukuthi imbuzi wayeyitshentshele imbuzi kamadalisana ngase bathela le inyama yayikhona endlini yakhe abasadinyanga okuningi ngase bathela sikumshaya konke engu-8
bamtshaya wahle wafela khonapho kumbe wayafela esibhedlela
ngathi sebemtshaye kanjalo umfilona bamthiya emele kodwa umadalisana okhala njengoba kwakungumakhelwane wakhe eseduze wayehamba emsuku esiyomtheka emkhanyela ukuthi yoku esaphila yini and njalo u esaphila ehamba emnika amaphilisi la manzi ehamba insuku eziyisithupha ehamba esiyomtheka endlini yakhe kodwa bethiya-ke ngabethile umnengo wakhe phakathi emkhanyela ukuthi esaphila yini kwathi ngelanga lesithathu bathi besecheka kwaphansi ekho wathola esenjani esefile ngathi umama kamufi nguye waqala ukubona ukuthi hhayi umufi lapo sele malanga engambona njengenza kokutshaya kwakhe wathi esecheka endlini yakhe ikho wathola efile
sikhuluma nje abasolwa bangaphi lokho bekhona ngapho kwamadlampuzi kumbe sebaya emthethwandaba
sisahamba labo ekhothi sikhuluma kanje ngakurimandi esiyamthethezini bafana ngoba ukuhamba labo wangena ku-initial remand wangena e-prison
amacala anje mpholisa ungathi avamile yini khona ngapho kumbe into ephongkwenzakala nje kanye
kumadlambuzi indawo ningathi kunyanga ezidlulileyo ezingaba zintathu kumbe zine ningathi kuyathula mbijana ukubulawa kwabantu kodwa okwamanje sengathi sekukhalile ngoba inyanga edlulileyo sathola futhi umuntu wesifazana wabulawa nendoda yakhe ngemva ukuthi indoda yabuya ifika ekhaya yathola umfazi epheka kungaba kuyisomething wakufaka ekudleni kwendoda indoda yase yacaphuka isithi umfake umuthi then wase wamtshaya ngepiki wamdabula ikhanda so kathesi sokuyenzakele futhi kukanye ngathi indawo leyo yemadlambuzi indawo yokulawa kwabantu kulokhu kusiya phambili kukanye abantu kabafundi
amacala okutyontshwa kwezifuyo wona ke avamile lawo
okwamanje ningathi sekungcono kodwa umnyaka odlulileyo amacala okutshintsha kwezifuyo imaningi kakhulu kubantu abasuka indawo ezinjengentsholotsho zinguya emadlambuzi betshontsha izifuyo ezinjengenkomo namadonga behamba besiyothengisa bethengisela abantu abasuka kubulawayo besithengisela khona le etsholotsho njalo sekulabanye abasuka shithi lapha futhi komadlambuzi betshontsha iy'nkomo zasebhofana bebuya lazo indawo lethu yemadlambuzi sebethatha ezikomadlambuzi ezikaphisa khona le futhi ebhotswana njalo kodwa ungathi okwamanje kungcono especially umnyaka
uzulu wakomadlambuzi kuyini ongathanda ukukutsho kuye ngezehlakalo ezinje
kathesi kuthaza abadala kumbe abazali ukuthi bahlale phansi labantwana abafana besilisa ukuthi babafundise ngendaba yena le yokuhamba bethatha izinto zabantu njalo nokuthi bafundise ukukhulumisana ngakho nenkinga esigabeni
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mpholisa siyabonga kakhulu
kulungele kabangoma nyabona
Lolo bekulohlelo liphuma lendaba lichone lendaba bese xoxa lepolisa lako madlambuzi ePlumtree ngokubulawa kwesilisa obesethezwa icala lokweba imbuzi Tiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
Aushwele baba angala phuma lenda ashona lenda awuhelele angala phuma
Siyabonga ntungameli Nkomo kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kaMasikandi uSevius Nyoni ozibiza ngegama lokuthi sithwalo senkosi emculweni. Usithwalo udabuka enkayi lapha uphethe i-EP yakhe entsha elesihloko esithi Impilo. Nangu exoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Salibonani balaleli ezomculo ngale ngo 2016 lapho bengise kanjalo eRunguje noma ungathe Dandade wase uhamba isikhathi kwaze kwashaya u 2018 lapho hambe ngaye eMzansi khona ngadibana nabanye abaculo abafana nabo Sibani Ndlovu Olani Shonkwe waseSwazini nomfihlelo hayi Major Street Thomas Kandi yiba abantu engiculela nabo ngakhipha isingle track bekungu 2019 lapho ya 2020 ngangena njalo e-studio nomlungisi Gasa sakhipha i-gospel maskandi 2023 lokho sizama siwasivuka nje sakhipha enye i-single track njalo futhi ahamba esikhathi waze washa lesi sikhathi samanje esengikhiphe khona i-EP engiphetheyo lapha
mina ngizukuka
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ingoma zami beyingakazi faki endaweni zokudownloada laphana noma ngathi kuma app okudownloada kodwa kungekudala ngizozifaka ke manje ingoma zitholakala kimi ngqo ngokuhlala ngilapha kwaBulawayo eMagwegwesti abafuna ukuxhumana nami inamba zocingo u 0783136844
abalandeli ubatshiyela wapha manje
ngiyacela ukuthi lingiyamukele njengabanye abaculi nami ngiyalithanda kakhulu bese ngicina ngokuthi cela ukuthi linga-download izingoma kuma app la angasizi ngalutho abaculi kodwa li-download lapho okwazi khona ukuthi mangabe u-downloader umculi ukhona naye akutholayo
Siyabonga Ntungameli Nkomo ngokusipha uhlelo abaculi bethu luyeza olunye uhlelo ngeviki ezayo. Singekehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. UChatunga Mgabe indodana kaMoyi uRobert Mgabe ubotshiwe ngamapholisa eBaitbridge esethe sayicala lokutshaya ipholisa kuRoadblock. ukubulawa komunye umhlali weCaribbean indlovu ngolwesithathu sekuveze njalo ukufuthelana okuqhubekela phambili phakathi kwenyamazana labantu. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Mura